Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tata leli thuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesibili mhla ka 28 Nhlangula 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
siyayisola kakhulu izekhi ngesenzo sayo, kodwa kokunye lathi nxa sizibhekisisa kutsho ukuthi kasenzanga kuhle, ngoba mhlawumbe ngabe seleyo mali sasilayo ngalolo suku njengokwenza abanye, ngabe asizange sibe lalolo hlupho esilalo.
Umthetho ndaba waphezulu o-High Court ulahle isicelo sebandla le-MDCT esokuba livunyelwe ukuphikisa ukuvinjwa okwenziwe amalunga alo ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalo nyaka.
Silemuli thina sizave abesikolo umama uyabe kulesa ekhaya yari kumphilwa yini uyini umsebenzi ayitholakali, kodwa mina ngikhangela ukuthi ngaba kwazi ukuthi banjini kube ngcono ukuthi kusiliwe singawoneki.
Umunicipal weHarare lamhla wethule ugwalo lweziqondiso zokulawula indlela zokusebenzisana labaphila ngokuthengisa labamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi, ole small and medium enterprises SME policy. Kuthi-ke amabandla athi elezanu PF lele liphikisayo ele Citizens Coalition for Change abikwa elabatsha abaningi abazancintisa lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthethandaba waphezulu owe-High Court ulahle isicelo sebandla le-MTCT esokuba livunyelwe ukuphikisa ukuvinjwa okwenziwe amalunga alo ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalo nyaka. Leli bandla lithi amalunga lawa asezakhweza ezimele ngamunye ngamunye iphikisa inyathelo labeZimbabwe Electoral Commission lokuwalela ukubhadala imali e-nomination fee, kodwa kuyimitshina yabo ebingasebenzi kwezinye izikhathi. Umlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba.
Umahluli Webster Chinamora owedalela High Court uthe idale lakhe kalivunyelwa ngumthetho ukuba lithathe isicelo se-MDCT lesi. Igqwetha lebandla leli uMnumzana Lavo Maduku uthi lokhu kutsho ukuba amalunga aleli bandla bazaqhubeka ngesicelo sabo, kodwa besenza lokhu bezimele hatshi phansi kwebandla.
Okay, I think in court Zimbabwe Electoral Commission through its lawyers had objected to this application by the MDC, saying the court had no jurisdiction pre-electoral commission.
Edale namhlanje izekhi ibengavumelani lathi isithi idale kalivunyelwa ngoba abancindizelwayo ngabancindisayo hatshi ibandla. Umahluleli uChinamora uvumelane lezekhi, ukutsho uMaduku. Isikhulumeli se-MDCT uMnumzana Witness Dube uthi uyadanisa kakhulu osokusenzakala, njalo kungakhanyi lokuthi kuza kuba lesisombululo kulolu daba.
Iqiniso elikhona ikuthi udaba lwethu le-MDC olwama-candidates aluphumanga kuhle enkantolo lapho ekade sithembele khona. Ngokubona kwethu sokungaba yinde ukufa kwezinyane, kodwa siyakubona nje ukuthi amathuba ethu ayafiphala kulolu daba. Siyayisola kakhulu izekhi ngesenzo sayo, kodwa kokunye lathi nxa sizibhekisisa kutsho ukuthi kasenzanga kuhle ngoba mhlawumbe ngabe seleyo mali sasilayo ngalolo suku umuntu lomuntu njengokwenza abanye ngabe sizange sibe lalo lolu hlupho esilalo kuyisifundo esikhulu ebandleni lethu.
Umnumzana Divine Hobe oyebandla le-National Alliance Party uthi ukhetho lolonyaka lube lulemigoqo eminingi evimbe abantu ukuthi bengenelisi ukubhalisa ukuncintisa.
Asizange sifield amakhandidethi ku House of Assembly la ku-presidential ngenxa yesizathu semali eza yafakwayo eyokuncintisa. Sibona ukuthi imali leyo ayihambelani lomkhonomi wethu, njalo iyancindezela abantu abansundu, iyancindezela abantu abangabayanga abayibo iningi labantu eZimbabwe. Isiyindlela yokuthi ezombangazwe zibe umdlalo wezikhulu.
Ibandla le-MDCT libeke isicelo salo edayile High Court lifuna ukuba amalunga alo phose angamachumi ayishiyagalolunye 87 bevunyelwe ukubhadala ngemva kokwehluleka ukubhadala ngosuku lukamhlaka 21 Hlangula olwalubeke ukuthi lokhu kwenziwe. Ukusenjalo, umkhokeli webandla liphikisayo ele-United Zimbabwe Alliance uza unkosikazi Elizabeth Valerio uthe umelele ukuzwa ukuba udaba lwebandla lakhe olufana nalolu olokwaliswa kwakhe uncintisa kukhetho luzangena nini edaleni. Kolunye udaba olusebulenjini be-intanethi, umsekeli we-ZANU-PF umnumzana Lovejoy Mangwana ubeke isicelo yayikhothi esokuba owayengumphathintambo kubandla leli umnumzana Xavier Kasukwere engavunyelwa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka ngenxa yokuba usehlale isikhathi eside engekho elizweni. Istudio 7 izame ukukhuluma labemadale be-High Court ukuzwa ngodaba lolu abazise ukuba okuningi kuzavela kusasa besithi abala okuningi abangakutsho. Ngimele Istudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ozancintisa kukhetho lukamongameli ezimele umnumzana Xavier Kasukwere uthi akazange asebenzise amajaha lamantombazana ayesaziwa ngokuthi ngama-Green Bombers ayetshaya njalo ebulala abaphikisa uhulumende webandla le-ZANU-PF ngesikhathi sokhetho eZimbabwe. UKasukwere oncintisa kukhetho lolu ezimele utshele umsakazo we-Studio 7 ukubana ngamanga lohlaza tshoko ukubana walolonga kumbe wafaka emphakathini abantu laba abaziwa ngokuthwalisa nzima uZulu. Uphinde wathi enganqoba uzasebenza la mabandla atshiyeneyo ukuze kuthuthukiswe leZimbabwe.
Ye baba Dube, uKasukwere ngumuntu owaziwa kahle kakhulu nge-violence kusukela ngokubo 2000 kuya ku-2008. Umuntu ebehamba phambili
umnumzana Mhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso eye-Freedom Alliance uthi uKasukwere kumele akhulume iqiniso ngakwenzayo esesekuhlangothi lukahulumende olubona ngezabasakhulayo.
Ye baba Dube, uKasukwere ngumuntu owaziwa kahle kakhulu nge-violence kusukela ngokubo 2000 kusuya ku-2008. Ungomunye wabantu abehamba phambili nge-violence. Ubusuzibuza ke nxa esesiza namhlanje esesiba ngathi uyimvu esesibayeni ekuthiwa khona uzaba ngupresident. Angicabangi ukuthi khona uKasukwere uyi-presidential material. Uvunyelwe ukhululekile ukuthi abe yi-candidate eZimbabwe, especially lapho kulabantu abathanda ukuthi bavotele umuntu ngokuthi ule-violence enganani. Kodwa emuntwini oza ukuthi okumele abambanise isizwe kube lokuthula ezweni, angimboni efanele ngoba yibo abafana kade begijima laba besenza into zikamgabe.
Ye, ngiyakuzwa baba Ncube, kanti wayengumongameli wayengazenzeli konke lokhu nxa sikhangela ke khonoko kuma green bomber
umgabo bengakwenzi physical akade kwenza bekusenziwa yibo okasukuwere indaba ama green bomber wayeqinile ngayo ukuthi kumele iqhubekele phambili abantwana behamba bechaya abantu abadala bebulawa abanye I was reading an article nje today in the morning eyakudala nje someone posted it as a reminder umsebenzi kakasukuwere ube mubi kakhulu futhi ke ukasukuwere lomnangagwa umehluko vele kabalawo ngoba ngithi yibo phelo okasukuwere akade bethunywa omnangagwa kungabakhulu abakhona so ke angimbone fanele ukuba ngupresident bebo babili nje wona la ama candidate omabili angiwabone fanele ukuthi khona kuthe khona bayakhokhela uZulu considering iviolence iyona leka kasukuwere esukela ku 2000 kusiza ku 2008 and thereabout uze nje wakhitshwa ngobe sekhitshwe ngenye ifaction ezana ukuthi angabi khona embusweni so angimbone fanele
mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye Freedom Alliance ubexoxa la ubexoxa lo Gibbs Dube eseJohannesburg ngocingo kwele South Africa Umanispala we Harare lamhla wethule ugwalo lweziqondiso zokulawula indlela zokusebenzisana labaphila ngokuthengisa labamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi olwe small and medium enterprises SME policy. Umeya waleli dolobho umnumzana Jacob Mafume uthembise ukubana okumunyethwe yilolu gwalo kuzalungisisa inhlubo ezikhona manje ezigoqela ukulwisana lamapolisa kamasipala kanye lokuthola usizo lwemali zokusebenzisa lokuthuthukisa ibhizimusi. Intethele zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngesikhathi osomabhizimusi abancane labaphakathi laphakathi besithi ukuswelakala kwemali ukuvikeleka komphakathi kuxotshanisana lamapolisa kamasipala laweZimbabwe Republic Police ZRP. Ukusilela kwendawo zokuthengisela ezilezambuzi lamanzi ngezinye zenkinga ababhekana lazo mihla ngemihla. Umeya weHarare utshele abekade besemkhosini wokuphawula lolugwalo owenzelwe esigodlweni sikamunicipal esetownhouse ukuba okunye kwalokho okumunyethwe kulolugwalo yikuthuthukiswa kwamabhizimusi amancane la ngoba kuyiwo asephilisa uZulu njalo eqhatsha abantu abaningi Selokhu amankampani ayekhona avalayo elizweni.
Dinona sizwele sichifamba zakati awedzera equipment yathi kushandisa.
Ngibona izinto zethu zihamba kakuhle. Ngibona ukuxotshana kusiba kunlutshwana. Ngibona ingcekeza isiba nlutshwana. Thina njengomanisiphala sizangezelela kumichina esisebenzisayo.
Umqondisi womanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lezakhamizi eyachitungwiza and Manyame Rural Residents Association Kamara uthi ulethemba lokuba umunicipala weHarare wangena ebantwini ukuzwa imibono yabo anduba kulotshwe lolugwalo oluzalawula indlela abazosebenzisana ngayo labaphila ngokuthengisa laba
njengoba ibisa izimali kuhulumende njalo incedisa abantu ifuze labo abantu laba bakwanise ukubhadala something ku local authority yetu bebhadale something njalo ku central government ukuze izimali zonozo yizo ezizaphenduka kibo bezisenza umsebenzi ukuthi udaba lolu olwe informal sector luphumelele lawo lu create ama jobs lu reach ifu potential yokuze luhambe kakuhle
omunye wabekade bekulomkhosi ophila ngokuthengisa unkosikazi Vina Ayivimoyo wasekuwadzana uthi ulethemba lokuba okuthenjiswe ngumeya weHarare kuzofezeka.
Ukuthi council iyakhuluma izinto iphinde ibuyele emuva. Xa lani ngokungithatha indaba elikwenzayo lingasincedisa libe ngabangani bethu kungasijabulisa. Mina ngifisa ukubuyela kutrade yami yokuthengisa impahla ekuwoda ngithengisa ngoba yiyo ele fast imali. Labazukulu esibagcinayo labazukulu intandane ezi-5 engizigcinayo emfisa ukuthi ziye esikolo zale siye esikolo noma mina ngingafundanga kodwa bona bamele baye esikolo
omunye wabaziphilisayo engobizela izimota edolobheni leHarare umnumzana Phesi Mpofu uthi ulethemba lokuba kuzokuba lenguquko ekusebenzeni kwakhe yena labanye abanjengaye ikakhulu ehlangothini lokuhlukunyezwa ngamapolisa.
Bakupa amapolisa mpofu silemuli thina sizi abe isikolo umama uyabegule sekhaya yaezumgcinwa yini owenji umsebenzi ayitholakali. Kodwa mina ngikhanyela ukuthi nxaba kwanza ukuthi bantshintshe kube ngcono ukuthi singahamba phandle.
Umkhokeli welinye lamabandla aphikisayo le-Democratic Official Party ozoncintisa kukhetho lukamongameli umnumzana Harry Peter Wilson uthi okumqoka okuzokwenziwa nguhulumende wakhe yena esengumongameli yikuvuselela umnotho uZulu athole imisebenzi hatshi ukuphila ngokuthengisa njengalokho okuyikho khona.
Wonke amavenda ayibe ku-tax system ayibe kwindawo ukuthi baregister kube yinto ekwanileyo from then forth kuzatshengisela that kuzangena uthi isithuba le ekwemsikeni izatshintshakala kusukungeni amaplani angcono ukuthi izinto ziya phambili.
Umkhosi wokuphawulwa kwe-small to medium scale policy uqondane lokunanzwa kosuku olwabekwa ngumanyano wamazwe omhlaba o-United Nations lokuqakathekiswa kwamabhizimusi amancane lasathuthukayo olwe-micro, small and medium-sized enterprises day kanye lokukhumbuzana ngomsebenzi omkhulu owenziwa yilolu hlangothi kwezokuthuthukisa umnotho. Abekade bekulomkhosi bagoqela osomabhizimusi abacathulayo, abamabhanga labanye abatholisa usizo lwemali kanye lenhlanganiso ezimele abaphila ngokuthengisa ezigoqela eye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, Zimbabwe Chamber of Informal Economy Associations, ZICHIA, kanye lezilwela ilungelo lezakhamuzi ezigoqela eye-Harare Residence Trust leye-Combined Harare Residence Associations. UZulu oze kulo mkhosi ubelibaziswa ngabeqembu likamunicipal elihlabelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Joe Biden welemelika ubike ubana ilizwe lakhe kanye lamazwe akumanyano owe-NATO kabalani lomvukela ozanywe kwele-Russia ngamasotsha ahlamukele uhulumende walelo lizwe ekhokhelwa ngu-Wagner. Isigodlo sikamongameli ese-White House sethule umbiko izolo othi abameli bemelika bakhulumisane labanye babo base-Russia bekhulumisana ngomonakalo kwezomvikela ongadalwa yilowo mvukela wamasotsha. Kube lo monakalo omkhulu wokwehluleka kuhamba kwenkulungwane lenkulungwane zendizamtshina kwelemelika odalwe yikuna kwezulu okuphambanise ukusebenza kuhle kwemitshina esigabeni ese-Washington. Kule ndizamtshina ezizinkulungwane eyodwa lamakhulu amane 1400 ezehluleke ukuhamba. Izisebenzi zikahulumende zithi kazamukeli isilinganiso seholo esingabe siphawulwe ngumphathi ntambo ogatsha lwezisebenzi umnumzana Paul Mavima uthe uzakhuphula iholo ngedola leZimbabwe kanye lelemelika. Izisebenzi lezi zithi kumele iholo lazo lengezelelwe ngesilinganiso esihambelana lendleko yemuli yansuku zonke, njalo kumele kuqale kukhulunyisane kuvunyelwane andubana umqhatshi engezelele lelo holo. Isikhulumeli sabenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe mnumzana Themba kuye moyo uchasisa abakhala ngakho ngaleli holo.
Sifuna ukuthanda ukuqondisa ukuba uma Mvima nxa esesenza kanje enguminister usethathela amandla okusesisekelweni sombuso i-Public Service Commission, i-commission enikezwa khona amandla okulungisa lokubona ukuba izisebenzi zisebenza endaweni eqondileyo, izisebenzi zithola iholo elaneleyo okuyikho futhi la esathi sikhangela thina indleko lezi zinswelo zezisebenzi sabona ukuthi imali engange 1260 US dollars yiyo enganikezwa isisebenzi okuthiwa sihola imali encane kuhulumende.
Unkosikazi Sanele Nyoni, omunye wababalisi bemaphandleni, uthi sebehlala isikhathi eside bengayi emsebenzini kungenxa yendleko ezikhona.
Kulobunzima kakhulu ngoba khathesi siyahlala egangeni sisesaba ukube siphenduka ngoba imali yakhona ingeneli. Okusidanisa kakhulu ukuthi bayakhuluma ukuthi bayakhweza, kodwa nxa usikhwelile uthola izinto sezikhweziwe ezitolo, okutshengisa ukuthi akula mali eyabe ingengeziwe. Abasinike ethu esifunayo sibone ukuthi asingeke senelise yini ukugcina izimuli zethu kanye lendleko zethu esiyabe silazo.
Umqondisi we-National Consumer Rights Association, uMnumzana Efoti Ncube, uthi isimo esesikhona elizweni siveza kamhlophe ukubana umangoye uselala eziko emizini eminingi elizweni.
Ngamafishane izimstats ekushoyo ukuthi abantu abaningi sebengabayanga okwedlula lokho akade beyikho khona. Ube senelisa impuphu kasayeneliso, ube senelisa ijukela kasayeneliso, ube senelisa amahlamvu lesinkwa kasakwenelisi. Abantu akade belala bedlile sebengalala bengadlanga kumbe badle kanye ngelanga. Ubunzima bungenile phakathi kwabathengi labantu beZimbabwe bonke nje jikelele. Lesi simo sibi kakhulu. Siveza kahle kamhlophe ukuthi izinto kazihambi kahle, izinto ziyonakala elizweni. Kuyadingeka amanyathelo azaguqula impilo zabantu kulalapho eziyakhona njengamanje.
Ngicene isihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, Zina Kobulawayo, uMnumzana Anthony Majongozi, ukuthaza uhulumende ukubana ahlale phansi labo bakhulumisane ngendaba yeholo leli engachiyi omongi phandle.
Sifune i-government ikhulume lendawo yokufaka i-cushion allowance yama-USD. Sihlala sikhuluma lendawo yokuthi i-RTGS ayisasebenzi lapha. Sifune i-salary yethu ibe ku-US dollar, ngiyo imali iyakwanisa ukuthi sithenge. Imali yethu ayisathengi, ayisakhwani. Kodwa sibone ukuthi vele i-government iyakhuluma le-National Joint Negotiating Team. Thina sibone ukuthi kumbe asiko phakathi khonapho ezi ama-wealth workers lathi sifuna ukuthi isifakele imali leyane.
Imizamo yokuxhumana lo mphathintambo wezisebenzi zikahulumende uMnumzana Paul Mavima yehlule, kodwa ngempela viki wazise ubana uhulumende uzizimisele ukukhuphula iholo lezisebenzi zakhe. Ngokunjalo kuza kwengezwa iholo ngemali yeMelika kanye leyeZimbabwe, kodwa kasichazanga isilinganiso sokukhuphulwa kweholo leli. Uhlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency Zimstats luthi imali edingwa ngumuntu oyedwa eyanela ukudla kwenyanga yonke eyodwa, i-Food Poverty Line FPL, ikhuphuke ngesilinganiso esedlula okuphethwe kabili 130% ngayonale inyanga kaNhlangula. Isilinganiso sokuphima okuyanga ebantwini ese-Total Consumption Poverty Line sikhuphuke ngokwedlula okuphethwe kabili laso 120% ngalinyanga kaNhlangula. Ukudla komuntu oyedwa okwanela amadola akwele Zimbabwe angaba zinkulungwane ezingamashumi phose ayisikhombisa 69,941. Kuthi nxa sokukhangelwa indleko zonke zomuntu oyedwa ezigoqela konke nje zingamadola aphezu kwenkulungwane ezingamashumi ayisishiyagalolunye, Zimbabwe dollars 91,171. I-Food Poverty Line ikhuphuke ngesilinganiso sokuphezu kokuphethwe kabili. Lolu daba-ke silulotshelwe ngubathabile Masuku. Amabandla athi eleZANU-PF leliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change abikwa elabatsha abaningi ababikwa bezancedisa lonyaka kukhetho lokudinga amalunga awekhansili, amalunga edale lephalamende kanye lezinye izigaba. Abalandela izombusazwe bathi kuzaba nzima ukubana abatsha laba banqobe kukhetho lwalonyaka kungenxa yokusilela kwemali lokunye okukukhankasela usekelo wokukhetho lokamhlaka 23 Ncwabakazi, kubika uTobias Mzingwa.
Omunye wabasakhulayo ozancintisa kukhetho lolu nguPasho Rafael Sibanda, ozamela ibandla le-CCC kukhetho lwamalungu edale lephalamende eCowdery Park koBulawayo. Uthi ulethemba lokuthi uzanqoba loba engelamali eyeneleyo yokukhankasela ukhetho lolu.
Kubuhlungu ngoba abantu esincintisana labo ngabantu abathatha imali kahulumende beyisebenzisela ukuthi baphutshe mhlawumbe banqobe kukhetho. Kodwa thina sisuke ebantwini, kasilamandla okuntshontsha imali kahulumende. Okubalulekileyo yikuthi abantu inkokheli yabo bayayazi.
U-Admaya Masikati, omutsha ozamela ebandla le-ZANU-PF ukukhetho lwamalungu edale lephalamende eMpopho Mamzilikazi, uthi imikhankaso yakhe izagxila emalini ephethwe libandla lakhe.
Ukuphiwa kwabayouth awezanu-PF imali for campaign is not ukuthi kuyabanika i-advantage, but it's because izanu-PF ihlelekile iyabhadala ama-monthly subscriptions and imali yonalena yisetshenziswa ukuthi abantu bangene kuground ba-campaign ngoba iyabe ivele ebanikazini bangkhona. Amanye futhi amabandla lawo ayaphiwa izimali ngama-organizations achiyeshiyeneyo ukuthi bangene kuground ba-campaign.
Loba ebhekane lohlupho lwemali, uSibanda uthi ulethemba lokuthi uzanqoba uSkhwica Mfundo Mthuli Ncube, umgcini incebo kahulumende ongene kukhetho lolu eCowdery Park lapho angahlali khona.
Kuthi kunjalo njengomuntu omutsha oma eCowdery Park, ikakhulukazi ebhekane lo Minister of Finance, hayi abantu bakhiye, abantu bathi kumnyama kubomvu kumbenyele imali kumanyela imali, bathi umfana omncane uPasho Rafael Sibanda kangeni aphathe abe ngumember of parliament. Ngumntwana wala ekhaya. Ngokunjalo abantu nxa bebona mina bathi hayi uJagalo uyathumeka, ungakhathalekile ukuthi hayi imali ziyabe zingekho.
Uma ebonga emhlophe ngosakhulayo ohlala kontuthu ziyathunqa, uthi kwesinye isikhathi kulabantu abathi kunzima ukuvotela abatsha abacatshangelwa ukuba kabalalwazi olujulileyo ngenswelo zikaZulu.
Mina ngiqala ngikhangele imbono azabe ipha isigaba soneso akuyiso. Ngokwesinye isikhathi uzathola ukuthi umuntu omdala nguye ozabe engcono kulomntwana nalowo ofuna ukuvotelwa, ekuthini yena sele experience lemsebenzi naleyo and umntwana wakhona ngikhona eqalisa.
Olwela amalungelo abasakhulayo njalo, unkosikazi Sichelesile Mguni uthi kuqakathekile ukuba abatsha bekhethe abanye babo ukukhetho oluzayo.
Umuntu ozisisa izidingo zethu njengama youth umuntu omutsha. So lapha abakhankasa khona sithola ukuthi siyazwisisa lokho abakhuluma ngakho ngoba lathi singabantu abatsha. So mbona kuqakathekile ukuthi umuntu omutsha kube nguye esimfaka phambili nxa sesivota kuma elections.
Umnumzana Methuseli Moyo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ofundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology, uthi ulethemba lokuthi bazanqoba abasakhulayo kukhetho oluzayo.
Yes, okungenzeka banqobe nxa nginanzelela ngoba ayiningi labo batshengisa ukuthi sebekhulile njalo bayayizwisisa indaba yepolitiki. Kodwa kuzoze kube lula phela ngoba nxa amajongo sedonsa inkabi ezindala seziwazi umfolo, seziyazi indini i-experience. Sebengabakhulela kwezinye indawo, kodwa isithemba ekugcineni bazaba khona abancane abazaphutsha ukuze bancedise ephalamende lakugovernment ukuthi bekhangele ukuthi izifiso zabancane ziyenziwa nguhulumende.
Kulabantu abakhuthaza abatsha ukuba bengene ngobuningi babo kumakhansili lakudalela ephalamende, lapho kulabanye abantu asebehlale ezigabeni ezijeneyo okwesikhathi eside. Bathi lokhu yikho okwenza kungabe lentuthuko ekhanyayo eZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ku-Live Talk namhlanje siqhubeka sikhangela amalungiselelo okhetho oluqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi lonyaka. Bonike isikhathi sethu asavumi ukubana siqhubekele phambili silokhu esisonke kulolu hlelo, kodwa singeke ehlukane izihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umthethwandaba waphezulu owe-High Court ulahle isicelo sebandla le-MDCT esokuba livunyelwe ukuphikisa ukuvinjwa okwenziwe amalunga alo ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Umansipala weHarare lamhla wethule ugwalo lweziqondiso zokulawula indlela zokusebenzisana labaphila ngokuthenga lokuthengisa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.